abantu abaningi abahlala ezabelweni zeMathebeleland balahlekelwa zinkomo eziningi kakhulu njalo behluleka ukuvuna umumbu lokunye eminyakeni embalwa edluleyo ngenxa yokoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ukoma lokhu kwenza ukuthi izilimo zingavuthwa ngemfanelo kube nendlala embi lokuswelakala kotshani emadlelweni. Ingcwethi kwezokulima eze-International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics eyaziwa ngokuthi i-CRISAT eMatopo Research Station zithi kumele abalimi basebenzise indlela ezibalulekileyo ezokulima ukuze baziphandele ukudla njalo bagcine kahle izifuyo loba izulu lingani ngemfanelo. Obona ngezokuguquka komkhathi e-ICRISAT, umnumzana Martin Moyo uthi kumele kulinywe okuhambelana lokoma.
Siyazama ukukhuthaza ukuthi abalimi bazuze uncedo from ama-seasonal forecast nama-weather forecast ukuze balungiselele ukuthi bangalima ngaluphi uhlobo. Nxa besazi ukuthi izulu alisoze lenele, then bayazama labo ukuthi bancediswe ukuthi yiziphi izilimo abangazilima nxa izulu lingenele.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Davison Masendeke obona ngezokulima kuhlangothi lukahulumende olwe-Agricultural Technical and Extension Services.
Sikhuthaza kakhulu abalimi ukuthi abakhangele izilimo eziphangisayo ukuvuthwa njengenyawuthi emfitshani, amabele lana aphangisayo, hhatshi lawana amade esijwayele ukuwahlanyela emakhaya lawana, kodwa-ke amatsha lawa ngathi imihlobo le ephangisayo ethatha inyanga ezimbili usiya kwinyanga ezintathu.
Umnumzana Alois Sifelani Hlatshwayo, ingcwethi kwezokulondolozwa kwamadlelo eMatopo Research Station uthi kuqakathekile ukuthi kulinywe ukudla kwezifuyo. UHlatshwayo uthi kulokudla okuthiyeneyo okungalinyelwa izifuyo.
Sile mhlobo yotshani, utshani obunye obujwayelekileyo obujwayele ukulinywa ngabantu kukhona okuthiwa yi-banner grass. I-banner grass le ungalima utshani bona lobu uthelezela kumbe ungalima ngezulu elikamlimi. Siyaxhumeka amahlumela kumbe sisebenzise amalunga phose amalunga amathathu esiyabe siwaxuma yiwo singawaxhumeka njalo. Utshani lobu uma ulima ngezulu uyayenelisa ukusitola isivuno esingaba phakathi kwe-4 kusiya ku-7 tons kuhektha elilodwa.
Kulabanye abalimi abathi kuyanceda kakhulu ukulima ukudla kwezifuyo. Umnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima enyakatho yemandebeleni uthi inhlanyelo yokudla kwenkomo itholakala eMatopo Research Station lezitolo ezithengisa ezokulima.
Ukulima kwethu-ke akukhangele ukuthi nxa sisemangweni weMathebeleland silimo izilimo ezivuthwa masinyane ezimelana lokoma kanti-ke njalo ezingasipha impila kahle nxa sikhangela ukudla kokuvela kubonyawuthi lamabele. Kingeka njalo nokuthi silime indumba njengomaquta lezi ezivuthwa masinyane ukwenzela ukuthi lamazambane labondlubu ukwenzela ukuthi sithole ukudla okwakha umzimba.
Ingcwethi kwezokulima kanye labafuya imbuzi bathi izifuyo lezi zilakho ukumelana lendlala ngoba zidla lapha lalaphaya okwenza ukuthi zingakhuci amadlelo. Iziphathamandla zeMatopo Research Station zithi abalimi bakhululekile ukuyadinga usizo lwezifuyo endaweni le. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.